Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 kunhlangula 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, osomabhizimusi ababalisa umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini ezakhi yona ethi ifuna ukubaphenya okudaba lwenkohlakalo, kodwa izakhi yathi imatasatasa okanamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku.
Uya kwabo amajaha lawo mabili uChimombe loMpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapicture, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So utshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza uyakhona.
Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi baziphandele.
Weda uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula ihesaloni kumbe ufuna ukuvula irestaurant, ufuna ukuthengisa kurestaurant, weda uyenza iwedding kumbe icarpentry, ulungisela abantu izinqola.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi icwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukisela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombelo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini enhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo, kodwa iZAC ibikwe ithe imatasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mpofu lomnumzana Chimombe abakade bebikwa bengekho elizweni kodwa bese China, bebevele bedingwa iZAC isithi ifuna ukubaphenya kudaba lokuthi bazisebenzisela imali okwakumele ithengele izizalwane zeZimbabwe eziswelayo imbuzi, langodaba lokuthengwa kwemitshina yokhetho ngomnyaka odlule. Imali le yayifika kuzigidi ezingamashumi amane amadola eMelika, i-$40 million, igqwetha eliba melayo. Umnumzana Thapson Zwetero uchasisa okwenzakale lamuhla.
Iqiniso sibili sifikile lapha sizolaba esiphameleleyo lapha ezakhi. So ke hayi sesikhulume labo bathe bazasibiza konke nje konke kuright. So sizamelela bona ukuthi bazakuthini.
Izizalwane zeZimbabwe lazo seziveze imibono ehlukeneyo ngodaba lokungaphenywa kwababili laba lamuhla, zisithi imvama yeZAC ukubopha okwesikhatshana iphinde ikhulule abantu ngokungacacanga, kukanti ivele ayilamandla okuthonisisa amacala lokubopha ngokupheleleyo. Ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi lapha kungabe kudlalwa ngabantu ngoba bazaba yekela icala liphelele emoyeni. Eyinye yalezi ingcwethi ngumnumzana Rejoice Ngwenya.
So usijikona uya kwabo amajaha lawo mabili la uChimombe loMpofu ezakhi bethatha amavidiyo, bethatha amapicture, bekhanya bezichelesele nje kuphela. So utshengise ukuthi akula ndawo lapho indaba leza izaphelela nje emoyeni.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lomnumzana Ngwenya esithi akusathembisi ukuthi ababili laba bazaphenywa.
NgakoChimombe akumangalisi, kodwa vele kukhanyelelwe. Bekubhaywa nje isikhathi eZimbabwe kunzima ukuthi ukhanyelele ukuthi abantu abenze corruption lohulumende ngababopha.
Umkhulumi sebandla elibusayo umnumzana Farai Marapira uthi kuhle ukuthi umnumzana Chimombe lompofu bazinikele kuzakhe ngoba kutshengisa ukuba balandela umthetho.
Canzwathi wachimombe na wampofu waenda kuzeke.
Ya ngizwile sibili ukuthi laba omike Chimombe bahambile sibili zakhe. So ke hayi into enhle esikhangeleleyo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi wonke umuntu nxa kule nto ezinjengazonalezo aparticipate indaba zakhona zilungiswe kuhle.
Kodwa ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Efincube uthi abantu abaselathemba lezakhe.
Isenzo lesi singesinye sezinto ezenza ukuthi abantu beZimbabwe bangakholelwa ekuthini labo abafanele balwe lobugebengu lokwebiwa kwemali bazinikele ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo. Kubonakala kuyadlalwa nje, akuthathwa izinto ngendlela ezingakhona. Ilizwe liyaphela liqedwa yi-corruption, kodwa labo balwisa i-corruption babonakala nje bayadlala, bazithathela isikhathi sabo kodwa imali sebiwa iphela elizweni.
Studio 7 ayisayinelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezakhe ezibona ngokwethulwa kwemibiko ngoba zingadobhi ucingo njalo zingaphenduli imibuzo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngodaba lokuzinikela kukamnumzana Chimombe lompofu. Izakhe ithi phezu kwababili laba ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Shivayo owayesebenza lababili laba kudaba olufanayo. Babikwa batshontsha imali kahulumende ngesikhathi bephiwe imvumo yokuthenga impahla yokusebenzisa ngesikhathi sokhetho besebenza lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Election Commission lenkampani yeSouth Africa. Omnumzana Chimombe lompofu betheswa omunye njalo umlandu wokungaqhubi kuhle uhlelo lwembuzi besebenzelana logatsha lwezokulima. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ichwayisise ngenkohlakalo okubikwa ibisenziwa ngumanisipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 iqale umsebenzi lamuhla. Ikhomishini le izahlolisisa imibiko yokungaphathwa kuhle kwezimali kanye lokungaqhutshwa ngendlela komsebenzi egoqela ukuthengiswa kwezitanda lokuqhatshwa kwezisebenzi. Umeya waleli dolobho uCouncillor Jacob Mafume uthe bayalwamukela uhlelo lolu njengoba labo befuna ukuzwisisa ukuthi iCouncil ibisebenza njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ama investigation alungile nxa kuyikuthi kulokhu ungahambi kuhle ngoba ungakhangela ziningi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa uduku esilalo manje ukuthi ama investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama councilor onke ake akhethwa ngito previous kugcina kusiba nama investigation le corruption leni tibese sisiba walidithila ukuthi ukuba wrong ngama councilor yini kumbe there is something wrong in 50 ekhona enza ukuthi kuhlale kulama investigation.
Kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi?
Into efunakalayo lapha yikuthi i-council ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama investigation sesizama ukudinga ukuthi ngubani olecala. Kuzangena futhi enye i-municipality kwenziwe amanye ama investigation ngoba nxa ama investigation esahlala ekhona okusho ukuthi i-system i-wrong ulozeni u-government kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani. Ngesikhiwa kulabathi i-systems audit. So i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual. Ikhangela i-system ibisibona ukuthi kathi kuyini okurongo nge-system okufuna ukulungiswa. Kube sokulungiswa khonokho okurongo nge-system. Ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality o amameya kuthiwe khona noko abezikuhle ngakwenza i-investigation kungene abanesi kuhlala kusenza i-investigation. So i-problem lapha is beyond just individual, it's to deal more with amalozi namasistimu.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubesecingweni le Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zenkayi zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu balesi sigaba baziphandele. Isikhwama lesi sisanda ukusungula ngokusemthethweni ngumnumzana Jabulani Hadebe omeli wenkayi South edalele parliamente, yena othi uhle waqala ngokusinikeza imali ezinkulungwane ezinhlanu zamarand 5000 rand. Okunenginye sisusa salolu daba lokuthi uhlelo loluza qhutshwa njani asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhubela umnumzana Hadebe.
Sibeka umfowethu uMtsheli Sibanda ngomgcibelo. UMtsheli Sibanda ube ngu-businessman olodumo kakhulu kwelakithi enkazi. Wasungula ama-business akhe ngama-early 90s. Waqala nge-shop eyodwa, wazosungula amanye ama-shop ehambe sakha ama-supermarket kuma-ward atshiyeneyo enkazi South. Into esimthandela yona ngeyokuthi lapha besiya khona sakha i-shop ubeqatsha abantu abazo la khonapho ezindaweni ezisemaduzaneni kuze bebasebenza khonapho ukuze labo bathuthukise impilo zabo benelise ukwenzika iy'moli zabo. So okutho ukuthi ngomgcibelo simbeka laphana bakhulumile abanye bekhuluma imbali yakhe ukuthi kube ngumuntu adingenisa abantu kakhulu. So njengomember of parliament wenkayi South ngasingibona kufanele ukuze ibizwe lakhe le mbali yakhe ingacitshi ukuthi silontshe business club ebizwa ngegama lakhe, njalo libizwa ngegama lamasho pakhe okuthiwa yithokoza business club. Leyo business club ngokuncedisa abatsha ikakhulu omama abasacathulayo abasaqala amabhizinisi. So njengomember of parliament enkayi South ngidonete i-5000 rand kuyikuthi bona bazavumba ikomiti yabo eyiye kahlela imithetho esikubiza ngokuthi i-constitution yeclub yona leyo. Mina kwami ngidonete esikubiza ngokuthi i-seed capital ngesikhiwa, okutho ukuthi bona bengavumelani ukuthi lawo bala ama-monthly subscription be-chaya isikhwama sabo sikhule yimali ababeyibolekisana njengabahlali benkayi osomabhizinisi abasatulayo abasaqala amabhizinisi bebolekane bengesani kuyawodwa izinto mbeyawodwa kobulawayo kumbe phandle kwelizwe ikakhulu e-South Africa labobhotswana kumbe kubo Zambia amazwe lawo esathelane lawo.
Abaphatheka kulesi isikhwama bakhethwe njani kumbe bazakhethwa njani njalo bagoqela ziphi izigaba zenkayi?
Okwenzakalayo ngiyokuthi ngesikhathi ebekwa ubaba uMtsheli Sibanda libona osomabhizinisi nabaqalayo osomabhizinisi abancane abasaqalayo, lesi sikhama sikhangela bona labo osomabhizinisi abaqalayo. Njalo akulamgoqo ukuthi ngibani ongangena khonapho. Iklabhu engajoyinwa ngumuntu wonke okhona enkayi, especially kwi-constituency yami enkayi South, and okufisayo okhululekile ukuba yingxenye yaleyo klabhu esiyibiza ngokuthi Thokoza Business Club. Then nasejoyinile laphana ukuyibo njengama-members ukuthi bavumelane ukuthi ngenyanga umuntu kumbe ufaka 50 rand kumbe ufaka 100 rand kumbe $5 kumbe $10 kukuyiwo wonke wavumelane. Okwami njengommeli wabo edalele ephalamende ngithe ngibancedise ngokulontsha leyo business club leyo, ukubafakela esikuza ngokuthi i-seed capital. Leyo yimali vele othi iclub ifonywa bayithola ivele esikhona.
Baningi yini abasungula amabhizimusi njalo lapha sikhangela amabhizimusi anjani?
Ngokunzima ibhekane labo njengelizwe ngibone njengomember of parliament ukuthi ngisungule esingakubizani ukuthi creating job opportunities, uku-create amathuba omsebenzi. So okutho ukuthi wonke ofisayo whether uyathengisa amatamatisi kumbe uthengisa amakhabishi kumbe ufuna ukuvula i-hesaloni kumbe ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuthengisa ku-restaurant uyenelisa ukujoyina leyo club. Whether uyenza i-welding kumbe i-carpentry ulungisela abantu izinqola uyalungisa izivalo ama-wardrop ukhululekile ukujoyina leyo club. Ungaba umuntu othengisa esikuza ngokuthi ngama-cellphone accessories lama-electrical gadgets ukhululekile ukujoyina leyo club. Iklabhu leyo ngiyomuntu wonke oyisizalo ngisenkayi ofuna ukuncediseka la ukuthi asungule eyakhe ibhizinisi. Ngabantu sebejoyine leyo club ibe nemithetho yayo beqeda lapho besesiyavula esikubiza ngokuthi yi-bank account le bhanga ababelikhethile ukwenzela ukuthi yonke imali eyabe itholiwe kungama-subscriptions iyahamba iyefakwa ebhanga Naku ngenzakala ukuthi omunye wamalunga eclub leyo enesifiso sokuboleka leyo mali. Lama siyabiza ukuthi ngama signatories. Bahamba bayethatha leyo mali ebhanga, banikeze lowo abeyitshelile ukuze ancediseke kuleyo business ayenzayo.
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe, ummeli wenkayi South edalela ephalamende obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi lukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kwabongi kanye lengcitshi ezilapha imikhuhlane engavamanga ngoba sebasuka kwele Zimbabwe kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBrithani leSouth Africa. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Amazwi la ethulwe ngumnumzana Douglas Mombeshora, umphathintambo wogatsha lwezempila kahle evula ngokusemthethweni umhlangano obuqoqwe ngabe Private Healthcare Association of Zimbabwe kuvikela iphelileyo edolobheni leVictoria Falls. Umnumzana Mombeshora uthi ingcitshi lezi zigoqela odokotela abahlinzayo amasurgeons abalapha ukufana lamadlala, ubuthuko bakhela enhlamvini zamehlo, abachisa imvukuzane labahlinza ababe lethayo kungesizathu sokuwa kwesisindo somnotho welizwe leholo eliphansi. Inkulumo yakhe ibikwe ngobe yisithunywa sakhe oyisithiphatha amandla kugatsha lunye umnumzana Maxwell Hove.
After the COVID pandemic,
pambilini kobhubhane lwe-COVID-19 kwesilabongi abangelamsebenzi selwedlule samangala sisithola bengaseko. Sesihanjelwe izingcitshi ze-intensive care unit, abe-surgery, abohlangothi lwe-oncology, abe-renal services, njalo njalo.
Umnumzana Hove, phethe womhlangano lo utshelela umsakazo ukuba olunye uhlupho yikuthi kuyasilela ababalisi babongi lezingcitshi, labo asebabopha imitshaqana balubhekisa kwamanye amazwe.
We now have a shortage of those because they either have been attracted towards the greener pastures.
Labo sebasichiya bekhanga walidlelo, njalo abanye babo sebathatha ipentsheni, njalo silezinye njalo ingcitshi zamadokotela abapheka imithi emalebhu, labo asebahambayo asisoni yikho okwenzakalayo.
Omunye wasebayadinga idlelo ngumongikazi uEdith Mageza othi yena waphoxwa isimo somnotho.
Bengingasenelisi ukugcina abadala kanye lokubhadalela abantwana ischool fees.
Umnumzana Munyaratsi Mujuru wePremier Service Medical Aid wekelele kulawa wengeza esithi ezinye izizalwane zakuleli zigcina ziswela ukwelatshwa ngokupheleleyo ngesimo sobunzima bomnotho, ikakhulu kulabo abadinga ukuhlela inzwa ngoba intengo zama medical aid kumbe ukuzikhokhela ziphezulu kakhulu.
So we keep asking ourselves, particularly in the medical space, how can we make this more affordable?
Sihlala sizibuza ukuba singakwenza njani lokhu ukube lula kuzulu ngoba owethu umsebenzi kufuze ukube ngokubona ukuba ezimpila kahle zifinyelelwa ngumuntu wonke. Ngakho lathi kufuze sixhasane ngokuhlolisisa intengo zethu ezibhedlela ezizimeleyo.
Umnumzana Edward Chikoto wenhlanganiso yobulembu eTande Mutande ubike njalo ukuba abezempila kahle kufuze bexhasane labo ukuze kube lesiphala samabhuku ezigulani ezihlala ebulenjini. Uqhubeke wathi iningi kalilambali kumbe umkhondo wempila kahle yazo ngesizathu sokusetshenziswa kwamabhuku nje.
You may find that the records that are
kusibhedlela esisoda ulwakho ukuthola ukuba imbali yesigulane lamabhuku akhe asehofisini ye-administration emawadini lasefarmasi ayabe ehlukene. Lokhu kwenzekile kimi kunsukwana nje, njalo uzafica udokotela lo lalwana beselapha isigulane sinye bayabe belembali lemithi ehlukeneyo.
Kodwa kube lombuzo kwabezempila kahle ukuba lokhu kungaqondiswa ngandlela bani ngesizathu sokuba labo abobulembu intengo yabo imba eqolo okwenza izibhedlela zehluleke ukuba lobudlelwano. Ephendula umnumzana Chikoto uthe bona njengeTande Mutande sebesule intengo ye-hard drive kunhlanganiso lezi, njalo bazaqhubeka besehlisa le ntengo yedatha ukuze izigulane zibe lembali. Umnumzana wo ngovela uthi uhulumende kagoqanga nje izandla ngoba sebabumba uhlangothi lwe Health Service Commission inhloso yayo iyikuhlolisisa inhlupho zeholo kanye lendawo zokusebenzela kweziqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ingxoxo mpikiswano yakuqala eyokhetho lukamongameli weMelika iza kwenziwa ngolwesine. Kodwa udaba lwabakuzakane lokutholakala kwayengomongameli uMnumzana Donald Trump elecala lokufumbathisa unkazana okuthiwa wayalaye emacansini yizo indaba ezisegudweni. Izizalwane zeMelika kuzamele zimelele kuze kufike ngolwesine ukuze zazi ukuthi okhokhela amaDemocrats uJoe Biden uzasebenzisa na ukutholakala kukaDonald Trump elecala kulingxoxo mpikiswano. UMitch Landrieu ongumgcini sihlalo womkhankaso kaBiden ukhulume ngalolu daba kuhlelo lwangesonto olwe Meet the Press olwe NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Udaba isilo lokuthi uDonald Trump isibotshwa ngolokuziphatha kwakhe kanye lobuntu bakhe. Khumbula ukuthi wehluleka ukubhadala izikwelede kaninginengi. Lokhu kutsho ukuthi ungusomabhizimusi ongalunganga njalo walahlisa abantu bonke ababesethembela kuye ukuthi baziphilise.
UTrump uyawalandula amacala lawa njalo wafunga ukuphikisa isinqumo senkantolo. UBiden ulungiselela ingxoxo mpikiswano le ezivalele kodwa uTrump wakhetha ukukhankasa ngempela viki bese Washington le Philadelphia njalo eveze ukuthakazelela ingxoxo mpikiswano kwezinye izikhathi ebuza abasekeli bakhe ukuthi aziphathe njani. Kulingxoxo mpikiswano lo Biden.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or should I be nice?
Ukufanele ngiqinise ikhanda na ngimtshele ukuthi nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke kumbe ngizinze ngimtshiye akhulume. Kuyafana na ngiqinise ikhanda.
Okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lama-Republican kukhetho lukamongameli usebenzise njalo umkhankaso wangomgqibelo ukukhumbuza abavoti ukuthi umi ngaphi kudaba lwabokuza abangela maphepha.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Ngosuku lwakuqala sizaqala ukuxotsha laba bantu ngendlela engazake yenzakale eMelika akula ngenye indlela.
UBiden kusikhathana esedluleyo uqale uhlelo olwehlisa iziphepheli emngceleni osezansi yelizwe kodwa wasungula njalo enye indlela yokuthi abokuza abangela amaphepha abathetheneyo lezi zalwane zeMelika bathole amaphepha okuba izizalwane. Kumbiko wakhe ku-NBC umgcini sihlalo womkhankaso kaBiden uphe uTrump lama-Republican umlando esithi yibo ababangela udubo lolu.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one.
Umngcele wethu uthwele nzima njalo ubuthwele nzima okweminyaka engamachumi amabili kusiya kumachumi amathathu. UJoe Biden ngosuku lwakuqala wathumela ugwalo lokuguqula indlela okuphathwa ngayo abokuza kuCongress kodwa abenzanga lutho ngalo.
Ngaphandle kodaba lwabokuza kukhangelelwa ukuthi uBiden loTrump bazabuzwa ngendaba ezijiyeneyo kulingxoxo mpikiswano ezaphathwa yi-CNN ngolwesine mhlaka 27 wayenalinyanga. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias.
Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibonani, kanti yena ukuta msakwa la nguye yedwa yini kuzani PF yakhona onga. Sebathula abanye laba sokuzwakala yena uyazi uma ekhuluma. Kanti yena ucabanga ukuthi uma kukhulunywa ngephathi kuphela kukhulunywa ngephathi yalwela inkululeko. La amanye amaphathi abantu bezambia bazibonisa kahle babonisa umhlaba wonke ukuthi bakhetha nale iphathi ekhona manje kuye akasebenzi yena phathi wrong. Ma bemtshela ukuthi upresident wakho lo umoshile ngokuye emazweni afika akhulume kabi ngamakhe lanele uthi kulungi kodwa ke kusasa uyawususele wedwa le obaleni
elinjani. Studio 7 kanti Studio 7 sir
Studio 7 seyangayi sasithumezeli sesiphonga ubona kwezinye indaba phonga ukuthumezela kanti Studio 7 selangaphikithi ngapha asela number zethu yini asela zilazidilethi number zethu Studio 7 fake ezinye singaze sikhuluma lisiphenduli singaze sikhuluma lisasendela ama-message lathi khona lizangena kuwhatsapp manje alisasendi indawo yonke hayi bo lathi phela siyazifuna inews
ndishona njani basakazi kambe ngempela basesekhona abantu ezimbabwe abasakholela ukuthi kusele qembu eliphikisayo labochabangu labo albert mhlanga labo monzora angazi kuyadanisa hayi abantu singavumeli ukudlalwa ngochabangu labo albert mhlanga lapha lokho betshela abantu ukuthi kule triple c kwaphela kudala lokhu akusekho lokhu
hayi mina ngikhala ngogawule lo babuthuma ukuthi ngabe bayazifundisa labo ukuthi babone ukuthi becabangela abantu bangacabangela izizo zabo asali bayadla kuzani kodwa asoze badle kuze kube amen ngoba sihlupheka kabo sithenga amashopu afanayo abantu aba basazinto bafundiswa kwamanye amazwe kodwa ngendlela abenza khona ngani bona bahlali lapho ngani abekho kuleli lizwe izimbabwe siyahlupheka ngenxa yezanup f and asoze kutshintshe asoze kutheni ngenxa bona labo bengazimiselanga bengenzani abahlupheki ngoba labo bayahlupheka bahamba kuma-potos bathenga ipetroli edulayo njengabanye abantu
sibingelele Studio 7 linjani lonke mthokazi womsi sithanda ukudlulisa amazwi onduduzo kusise besimazi kakhulu ngokuthi ngumavis gama sithi khona umoya wakhe ungaphumula ngokuthula sifunde okuningi kakhulu ngomsebenzi wakhe omuhle kade wenzakala ngoba phela ma ulalele inews asilaleli inews kuphela ukuze ukuthi kwenzakalani ezimbabwe siyabe sisenzela lokufunda kuningi esikufundayo siyabonga kakhulu isengathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula nezihlobo zakhe ziduzeke
ye sanibonani basakazi beTudio 7 nabalaleli hayi siyamuzwa umavaza lapho uyakhuluma ukhuluma into yakhe esidindi umuntu omdala ukhuluma into ebole kanje uhlekisa ukulimala kwabanye abantu tibayiqamangondo kodwa into engiyithoyo kuzoliphelela one day madoda and ngifisa unkulunkulu alikugcine unkulunkulu impilo ibende ufike kodwa alincitshe amandla sili-overtake ngoba angeke siyintsha sezimbabwe about millions and millions abantu basezimbabwe bahlala ezweni labo hlezi nzima kwamanye amazwe siyahlupheka siyahlukumezeka wena uzokhuluma isidinde esinje so khuluma ukubola ukuthi hey abantu ye batshaywe kuphi kuphi mina kodwa nto okusola nje
lawo bekungamazwi enu linabalaleli beStudio 7 elisithumele wona kunombolo zethu ezithi plus 1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lweLive Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo lapho inhlanganiso eZimbabwe Anti-Corruption Commission ethi ilungiselela ukuphenya osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe, Moses Mpofu, Lowignell Chivayo kudaba lwenkohlakalo. Singake hlukani ke zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Osomabhizimusi ababalisa omnumzana Mike Chimombe lo Moses Mpofu bathi lamuhla bazinikele emahofisini eZak yona ethi ifuna ukubaphenya kudaba lwenkohlakalo kodwa iZak yathi matasatasa okwalamuhla ngakho izababiza kwezinye insuku. Izakhamizi zenkaya zithi sezisungule isikhwama esizaphathisa abaqhuba amabhizimusi athuthukayo labafuna ukuwasungula ngendlela yokuthi abantu baziphandele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.